Kungalesi sizathu umkhokheli we People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti ethe uMongameli Robert Mugabe kumele asuke esikhundleni ngoba singasiso sobukhosi bemuli yakoGushungu. Bekuhlatshelwa ingoma kujajulwa emhlanganweni waleli bandla owenzelwe emavinkilini awemzini weBudiro 5B. Iningi lazo zikhalelwa nguNkosazana Luthando Siziba, omunye wabatshaywe ngabebandla leZANU-PF. Uma Siziba okhokhela uhlangothi lwabesifazane ku-PDP esigabeni seHarare uthi batshaywe besetheswa umlandu wokufuna ukususa uMgabe esikhundleni.
Ngaleso sikhathi-ke asizange sibone ukuthi kwahamba njani ngoba bahle baqala ukusitshaya. Mina bangikhaba esiswini ngahle ngakholapsa. So ngigcine sengibona senseyavenues ukuthi ngingumuntu, but from there kulokunye engakubonayo. Bathe bona bafuni ukuthi sikhiphe uMgabe, bafuna uMgabe ahlale abe nguye abe busa leli lizwe, noma ngazawina sife salithatha leli lizwe.
Ule mvukuzane yamathumbu uMasiziba ephila ngetyubhu ayibekwa esiswini ekhahlelwe ngesihluku ekuhlaselweni kwabo. Ubesebuhlungwini ngesikhathi ekhulumisana lentatheli izindaba lapho ihlangana laye emzini weBudiriro, abebandla lakhe le-PDP liqhuba umhlangano wokuqala kulo muzi selokhu labunjwayo. Isikhulumeli se-PDP eHarare uMnumzana Ngqobizitha Khumalo usole kakhulu lesi sehlakalo.
Kuhlungu kakhulu, kodwa kusitshengisa ukuthi hhayi bayithuka ngathi sewukwazi ukuthi sikhona. Nxa ungathi ngowebandla eliphikisayo bengazange beku-ethusele kutho ukuthi you are not effective, kodwa nxa sekuyisiyona sithi hhayi sekukwazi ukuthi sikhona.
Owake waba ngumgcinisihlalo ohlangothi lwabontanga kuZANU-PF eHarare uMnumzana Godwin Gomwe wethusele abe-PDP ethi bazotshaywa kabuhlungu nxa bengasukanga kulowo muzi ngoba ubuswa yiZANU-PF, okusolwe nguKhumalo ethi lilungelo lomuntu wonke ukusekela ibandla lezombusazwe alifunayo.
Ayizado kayisekho, antsho sithi idemokrasi. Ani siyakwazi ukuthi amabandla amaningi ombusazwe kuleli lizwe asiboni isizalo sokuthi abantu bayalitshayana. Amapholisa wayesazi ukuthi kushayiwa abantu zihambe nomapholisa eseduze khona, kutshengisela ukuthi asazi kumbe kunokuthi amapholisa ayesaba yini kumbe kulabakhulu abaphakathi kwakhwasikwasi.
Omunye wabatshayiweyo njalo unobhala jikelele we-PDP eHarare uNkosazana Monalisa Sharara uthi sebediniwe ngodlakela elizweni.
Asifaka ama-posters ethu babephuma elokuseni ema-youth ezanu bathi lina lifuna ukukhipha upresident, lifuna ukukhipha uMgabe, then baphongusathaka from nowhere lothi wahamba njani vela asisisi ngoba abanye babefuna thina singu-3 mina lo Lulu Siziba lo Komboni Takawira. Asikwazi lanamhla lokhu sizama ukuthi sitholi iclosure yangikhonthi waye babela nje thina uphela singu-3.
Ethi ukutshaywa kwabo akusoke kwabavimba ukukhankasela ukusuka kwaMgabe esikhundleni.
Noma kudala sisabuthi ungakhuluma e-adaptwa, but khethe sinje bese sa-adaptwa mentally. Vela siyathi sikwasukuyenza right now, sikwazi nomhambisa abantu abethu esikolo, asikwanisi nomuthi silabisa abantu abethu sibi bangagula. Ukuyarejista sibili esibhedlela singalokhuza, ukuyarejista esibhedlela sibili nxa uzithule awukwanisi mayesathi ngangaphi sithule.
Abe-PDP bathi okwenziwa yiZANU-PF kulihlazo, kusenziwa ngabantu asebephelelwe, bethi sesedlula isikhathi sokubamba abantu ngamandla ukuba bathande ibandla lezombusazwe elithile, kodwa osekusebenza kulezi nsuku yikuletha imibono ejulileyo ephathisa ukuthuthukisa ilizwe lisuke kusimo elikiso kwamanje, hathi udlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama. You ain't